Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 2 zibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sibheka ukuthi umnyaka esesiwugqiba ubumumetheni njalo lo esesiwusungula ungaba uphatheleni uZulu weZimbabwe.
Ngibona kwenza umahluko omkhulu kakhulu njalo kwethu kuthole abantu bengalindele yikungena kwezepolitiki kuka Mrs. Mgabe.
Inhlanganiso yeMadobo Development Forum ifundisa izakhamizi ibhizimusi lokufuya inhlanzi. Silengxoxo lomgcini sihlalo walenhlanganiso.
Yikho sisifisa ngithi amabala siphinde sivule sithi inhlanzi. Ukwenzela ukuthi noma ungubani, noma ungumntomisa, noma ungubani, ngoba ukufuya inhlanzi noma ugogo silibele ole 70 years yanele ukuthi uyakwazi ukuthi njengempilo.
Amashabhini abedumile ngeminyaka edluleyo asethathelwe udumo ngezinye indawo zokunathela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umnyaka ka-2015 ubungumnyaka inenge elingathanda ukukhohlwa ngesiphangiphangi ngoba ubumemethe okunenge okuthiye uZulu edanile njalo engelathemba. Kwezombusazwe kuqhubeke kuyingxabangqoza kumabandla amanenge agoqela elibusayo kunye laphikisayo. Kuthi la umkhathi kawuzange ube losizi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi wezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda othi mpela lumnyaka obumubi.
Ngibona kwenza umahluko omkhulu kakhulu njalo kwethu kuthole abantu bengalindele yikungena kwezepolitiki kuka Mrs. Mgabe uFirst Lady phelo sesike waba umuntu osuke engakhangelelwa lokuthi kathi angenza njani angafunani kupolitics. Ngibone ngani khonokho ke kusuke kwabamba u-2015 wonke lokuxabane kade kusenzakala kubandla le-MDC kuphuma kusihlukanwa lapho lalapha nakusiba labanye amabandla amancane aphuma kubandla elikhokhelwa uMorgan Tsvangirai.
Kweze notho ubona ngani kuyini okwenzakeleyo esingathi thina ku top 10 embali yeZimbabwe?
Ngibona ngani sokusethuse kakhulu ikukhethwa kuka Zwawu uPresident Mugabe ukuthi abe nguminister wokunothisa abantu abansundu kumbe singathi ngama natives lokuthi kwenziwe umnotho waseZimbabwe. Kodwa okunye sokusekwenzakala nje umhlaba usuzaphela ikuthi izulu lisukela bale lutshwane okungasitshengisela ukuthi khonokho kuzabhala kuqhubeka ngokungami kahle komkhonomi kusiya phambili.
Okokuthi nxa ukhangele elakusasa umnyaka nalo esesiwuqala kuvikile ezayo ubona ungani kuzaba lo bubelo yini kumbe singathi kukhona ubona ngani kungaguquka?
Ngibona ingane kakhulu mina kusukela kwezomkhonomi singena kwezepolitiki. Kwezomkhonomi ngibona ngani izinto zizasuka zibe nzimanyana ukwedlula lokho kade zikho khona lo nyaka, ngoba sikhangela ukuthi phela nxa izulu lingasananga kuhle kanjena labantu akade bekhangelela ukuthi hayi ububelo buzatholakala ekudleni lasemasimini khonapho kuza kuba nobunzima obukhulu kakhulu ngaphandle kokuthi umnyaka loqalayo la ungaqala ngeZulu njalo lande usiya phambili, ngoba phela umkhonomi waseZimbabwe ngokulima njalo kasazi ukuthi uPresident Mugabe ngendlela yokuthi ubekanengi njalo wehlile kuhamba ubekhanye sesihluleka kakhulu sesiya ekuphetheni umnyaka. Kungasimangaza kakhulu ukuthi uPresident Mugabe angabe lokho esenelisa yini ukubusa ilizwe ngo December 2016. Khona konjalo kungafaka ilizwe phakathi kobuzimo obukhulu ukulwisana phakathi kwamaqembezana ophF kumbe sithi lamanye njalo asebenzelana lamaqembu aphakathi kwezo kwamabutho elizwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilidani. Inhlanganiso yeMatobo Development Forum isisungule uhlelo lokufundisa izakhamizi ukufuya inhlanzi. Leli bhizimusi litsha esigabeni seMathebeleland lanxa kwezinye izigaba zelizwe bekhona asebelenza. Umgcinisihlalo wenhlanganiso le umnumzana Angliston Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi leli bhizimusi lilula njalo lilenzuzo enenge kakhulu ngoba uZulu ethanda ukudla inhlanzi. Manje ke kundleko lapha ezokusebenzisa ukuthi umuntu azayenza ibhizimusi leli kazi siningi kakhulu na. Lifundisela ngapi abantu ukwenza ibhizimusi le? Ogogo labokhulu ababe bengela sikolo bengafundanga bayenelisa na ukuthi bafunde ibhizimusi le. Umnumzana Angliston Sibanda ngumgcini isihlalo wenhlanganiso yeMatobo Development Forum obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Indawo zokunathela ezazisaziwa kakhulu ngokuthi ngamashabhini sezizilutshwana kakhulu kobulawayo ngesikhathi iningi selizilibazisa endaweni ezintsha ezithiwa ngama-sports club. Intatheli zindaba yestudio 7 uMartin Ngwenya uthole indlamanzi sezinyamalele ngesikhathi evakatshela kwenye ishabhini.
Ikhisimusi yayingasho ikhisimusi eminyakeni edluleyo uma indlamanzi ingadlulanga sithi motu ezimbili kumbe ezintathu eshabhini. Njalo lezi kwakuzindawo lapho indaba esegudwini kanye lomculo omutsha ikakhulu wabogandaganda ama-Soul Brothers wawutholakala khona. Kodwa konke lokhu sokwadlula lezikhathi ezimnandi ngoba nangu iStudio 7 isithola umuntu oyedwa kanye lomnikazi weshabhini owaziwa ngokuthi indlovukazi yeshabhini uJames Dube obenatha kwenye eshabhini enkulumani uthi indawo ezazidumile ezifana labo Las Vegas, Paradise, Betty Mnyoro, labo Three Sisters sokusela amabizo kuphela. Uthi yena akaboni uthi umumo omnotho olesandla utshabalaleni kwamashabhini ngoba abantu behlala bele mali yokunatha isikhathi esiningi.
Hayi, impilo yamashabhini yona siyatshintsha, asemalutshwana amashabhini mhlawumbe kube Godrey Park. Kodwa la enkulumani wathi uyakhangela ngathola ukuthi kwaba namabhawa njengabo Fast Cash, ama-sports bars.
Yena uthi lamuhla sisekho isidingo sokuhluphana lamapholisa usiyanatha ishabhini kuhandise kule ndawo ezivuliwe esemthethweni.
Yes, yachithayo ngoba asikho isidingo sokuthi uhluphane nabomthetho amapholisa ulokhuza uye bhawa lapho emashabhini amabhawa asemthethweni khona.
Uthi kodwa yena ulokhu elandela isiko elidala lokunathela eshabhini ngoba esejwayele.
Hayi, kuyinto esayijwayelayo ukuthi nje liyoba uzibona nje izindlu ezilamashabhini sezintutshwana khona la ukuthi uzigcina uyanatha khona lapha ku-Country Park lapho bani bani.
Ukwanda kwentsha enathayo kusho ukuthi isiko lamashabhini lisengozini ngoba abasakhulayo laba bekhangele indawo ezikhwabithekayo emoyeni yabo.
Thina njengentsha i-culture yamashabhini le hayi asiyazi asoyethu. Le music edlala emashabhini ama-Soul Brothers landlana soyethu. Thina sesifuna indawo nje ama-sports bar lapho singahlala sibukele ibhora kumbe sechisa inyama.
Kukanti le business eshabhini wazwa kuthiwa uMakhumalo uthi sebeselela ama-customer akudala lawa angasemaningi kakhulu.
Njengoba ubona kunje mntanami, hhayi akulalutho sibili. Ngabadala bona laba abakudala babevele bebuya, abawuthandi umsindo wamabhola amatsha. Otherwise akusela business siliphongwenza kudithwele khona ongamapeni.
Indawo ezibuya zilamashabhini ambalwa ngamalokishi amatsha angabi le ndawo ezokunathela ezifana lama-sports bars. Kodwa lawo mashabhini la kaseladumo njengesukuniza kudala. Ngiyumathini kwenye indaba zeStudio 7 ngikubulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwezabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo lwethu sixoxa lonkosikazi Rhoda Dube wesilobela esichathisela okwenzakala esigabeni sakhe ngesikhathi izulu kuthiwa kalini njalo lemasimini kusichang. Lihlala ngaphi kwesilobela?
Elasebenzile. Sasebenzile ngoFebruwari. Sizaqalisa-ke silamuzi ngathi ama-cooperative. Sizaqalisa ukuhlanyela, sikhangele emasimini, sihlanyela imbhida, konke nje sekuvumelanayo ezingadini. Bese kusithi ngoJuni-ke sesisenza umdlalo engadi yeyini leyo, sibone ukuthi yeyini leyo yithi sizingadi nje ezingu-18.
Lisebenzisani lapha ezingadini njengoba sisizwa kuthiwa izulu kalini?
Sizibhorane sasizindadi ezingu-22 ezinye-ke sezikhathazwa ngamanzi zasezisihla sasesala nesizindadi ezingu-18. So-ke siyiphelezela ngezibhorane.
Zingaki lezo sibhorane njalo lancediswa mbani ukuthi zibe khona?
Izibhorane sinye ngasinye sagcineka ingadi khonapho umsingeli wazo kuthiwa ngu-Lighton Mlalazi. So ke wahamba wayakufundela yakhe lapha wanyusa abantu isibholane ngisuke ngasike sesibholane abasesibholaneni kwapho ukuthi bayenze okuyi-cooperative. So siyahlakele siyake sikuvumelele ingadi eyabe ivile ezinye sokusiyayenzela imidlalo khonapho sikhiphe ungamadeladelo kokuthengelana izipho.
Sikhuluma nje kuyini okusengadini kathesi?
Okwakathesi kule mbhida kodwa nxase sihlanyelela i-competition siyake sihlanyela imbhida lamatematisi, amakheroti, ama-king onion, lamashalotti. Yikho siyake sikuhlanyela.
Siyezwa njalo ukuthi kuthiwa kulokutshisa okukhulu. Lokhu khona kulikhathazi yini?
Hhayi, siyasivama ukuthi khokapho ngesikhathi somqando. Yikho sihlanyelela esihlanyela khona. Umqando ungadlula kube u-Agasti, September. Yikho kuyake sokutshisa ungasatheleleki lutho. Siyabe siyasentasenta sisenzele ukuthi imbhida-ke yona le esisizayo ingave ya-afekthwa lilo kuze ziyikota lezinye.
Lapho nxa kule mncintiswano liyenza lilodwa njengezakhamizi kumbe kukhona abanye siphatha amandla ezinxosayo ezikahulumende lezinye?
Yes, ikhona siyabe silabadomeni bethu abavela ku-Arex. Yibe siyabe sinabo bahlala khonapho esifoni. Bebesebebiza abakhulu babo abavela ekhwekhwe.
Uhlelo lolu lubalulekile okokuthi luyancedisa yini ukuthi kutholakale ukudla kungabi le ndlala?
Ya, khona kungavunywanga. Siphila ngayo imbhida yona le khathesi sikhuluma sevendi. Abanye kabasadli kude baqhwathisa yona imbhida bazifakele isawudobadle. Abanye ngaziza lenalelo dela sesiyathenga ethile nale sinkwa setheba ngelokhu zeni ngembhida ngakungavunwanga. Ngakuvuniwe lapho kulokhu siyabe siphindisele umakhelwana bemapulazini bethenga ngomumbu.
Njengoba likhuluma ngengadi emasimini-ke kusayiwa yini emasimini?
Emasimini lakho kuyalime ukuthi izulu siyavuna khonokho esiyabe kusilingene. Imbhida-ke yesizuza ukutheba isitozi sithengiselana lathi khona lapho emakhelwane abangelazingadi. Izindlu imali yesigayo lokuthengela abantwana amabhotoyini.
Kathesi kwenzakalani emasimini?
Siyahlabula kutshisa kudlale sokukhangele phezulu.
Sasizwa abanye besithi inhlanyelo seyatsha.
Ikhona isasabile okwamanje sokho sikhangele phezulu. Besiyakula nje ukuthi nxa izulu ibuya kuyakuyukuthi liyavimba labo yakusukhathana ngokuhlakula. Abanye bahluthe zinhlanyelo balime nje kwezindimamanga ama-1-1 abalimanga ukuya ngaphi.
Njengoba likuzuzakala ukudla lokho ezingadini okufana lembhida, imali-ke kulula yini ukuthola imali yokuthi kubhadalelwe abantwana ama-school fees, bethengelwe ama-uniform lokunye okudinga imali?
Yitho, abanye baze bacine bethiya abantwana la bebodwa ngemakhaya besiyadinga ukusebenza ezindlini edolobheni. Ngabona ukuthi sebhalanse kuhle sephendula-ke ekhaya. Kokungabantwana kuyabe kusala kuthelezela ezingadini kungakayo esikolo.
Akuthiye abantwana bekhula bodwa bengala muntu omdala, ikakhulu abangamantombazane?
Kwesinye isikhathi kuyabe kunomuntu eyabe sekhulakhululwe ongasayo esikolo phakathi kwaleyo muntu. Kwesinye isikhathi kuyalingomakhelwane liwelelana, umakhelwane uyabe ekhangela leyo muntu.
Sibongile ukuxoxa lani kakhulu, lingavalelisa abalaleli?
Lihlale kahle balaleli, liyenza ama-cooperative. Konke njengoba lingezisa empilweni.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Rhoda Dube ohlala esilobela. Lithiye indlebe njalo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha ngomgqibelo ozayo kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, ube lelanga elihle. Ukugqiba uhlelo kesikhangele ebezikhokhela. Sibheke ukuthi umnyaka esesiwugqiba ubumumetheni njalo lo esesiwusungula ungaba uphatheleni uZulu weZimbabwe. Inhlanganiso yeMadobo Development Forum ifundisa izakhamizi ibhizimusi lokufuya inhlanzi. Amashabhini abedumile ngeminyaka edluleyo asethathelwe udumo ngezinye indawo zokunathela. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kuWhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.